amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela ukhetho lwalonyaka ngokukhetha inkokheli ezabamela kumakhansili ledale lephalamende ngokuqala ngokhetho lwama-primary elections ukuze baphume labantu abayibo abazabamela ekhethweni. Iningi labantu likhala ngokuthi bakhona asebevele bakhethwa ukuba kabasake baya kuma-primary elections, okuyinto esikhube iningi lisola indlela umanyano wamabandla oqhuba ngalo uhlelo lokukhetha inkokheli. UNkosazana Nakhumalo, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT eLupane, uchaze ukuba udaba lwabo baluphanyeka kumuyi uTsvangirai ngoba abafuni kuthathelwa izigaba zigcine zikhokhelwa ngabanye abantu abangaziwayo kulowo mango. MDCT asole udaba lokuthi isisekelo sombuso asisalandelwa ekukhetheni inkokheli okuzadala ingxabano lapho sokungene umuntu ongafunwa ngabantu abanye bagcine bengasavoteli ibandla. Umgcini sihlalo wesiqinti sika Ward 7 kobulawayo uNkosazana Sikhumbuzo Mpofu uthe uma kusehlula ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa alandele isisekelo sebandla uzenelisa na ukulandela esesizwe. MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla alisoze lakhethela abantu inkokheli zokuya babambela kukhansili lasedale lephalamende ngoba njengebandla baphume lendlela ezalandelwa andubana umuntu amele ibandla kukhetho.
Hayi, akulamuntu ophatheke ikandideti. I-template ithi khona yona. Olesifiso sokuthi abe yikandideti kasabunge i-CV. Ezikusiziyo naleyo kumele azitshele ukuthi wena ebandleni lethu usukele ngaphi waya ngaphi ube ngaphi. Ezikazacazulula ukuthi amathini ayiwaphi amajini ayiwaphi. So akulamuntu okukulethwa nje.
Ibandla le-MDCT seliqalile ukudinga abazalimela kukhetho oluzayo ezigabeni laseziqintini lapho ibandla eliphiwe amathuba okwenza njalo phansi komanyano we-MDC Alliance izwe lonke jikelele. Loba nje uhlelo lokukhetha seluqalile, bakhona abanye abangavumelani lohlelo lokubambana lamanye amabandla bethi kuzakwehlisa inani lamalunga ebandla edale lekhansilini ngoba imibono yamabandla ichiyene njalo kutsho ukuthi iminyaka yonke le bebesebenzela ize. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.